Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Mhlaka 23 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane emaswingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibudget ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Sizakuzwa njalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umbhuqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindizamtshina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni weMathetsi duze lomgodi we-Rincon Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi ntambo gachalo ezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelete zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhonza izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamachumi ayisishiyagalolunye lani ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhonza izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi inani lemali eqondane lemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Asithanda ukubuka ngasibili ibhajethi lesiphrezentwe nguminista uProfessor Mthuli Ncube. Siyamthayela ihlombe kakhulu lapha, especially lapha kukhiphe khona akhathe kubona ama-salaries abana-government officials akade bebhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile lalo. 75% khathi naleyi ingachanelwa towards ezinye izinto ezingasinceda sibe elizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga zibili.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, uNcube uthe kuqala mhlaka 1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibaliselwa umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende. isetshenziswa imisebenzi engelani lohulumende, njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulume neStudio 7 baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisela izinqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende, ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutsheneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe lethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukiswa uZulu, kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende olwe-Transitional Stabilization Program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezelele imali ephiwa amalunga edayela ephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhalela ephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwela amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolo ukuthi kufanele kufinyeze inani lamalunga edayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelele ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuza yakhwa iparlamenti e-Mount Hubden ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iparlamenti ekhona kathi sabayisebenzisayo amarentals ayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuparlamenti ebona ukuthi kwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elela ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhaliwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhlaka 29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machaza ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali ye-bond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje, kwengezela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani lentengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzibusa kwezabelo i-devolution. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni imali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba lemisebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela loluhlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i 310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali entutshwane.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabe zombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa i-political devolution ngesilungu kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombise ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weChitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa gababuyanga lawo ebantwini. So gathesi sesiya ku parliament siyafisa ukuthi nxa sisiya ku parliament i parliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina gathesi sokuthi simangalisa ukuthi the same government iyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isithi sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyabi budgetwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapha bangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafikanga ku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalele cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba owe-Provincial Councils and Administration Amendment Bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyifilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le, kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni ensitha. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lelunga lenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously BP yakhe iyabe isizabe icancer isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga ukuphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo kutho ukuthi sukuhouse arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuke engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumbeni okungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyana nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni le mhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa yi-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisiyo physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza ubona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo bengahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangagwa?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona bona abe ofisi yena leyana sebe reactor obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso ye-ibhetshi likaZulu, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Life Talk sizalithulela ingxoxo ebikhokhelwa yi-Studio 7 esiyenze eHarare ngolwesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa umongameli Emerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele, intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bebegcwele namhlanje ngayo le iplinyo kona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture lani lokho okunye okungayisokozigqoko ikade kuvele kutsha umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe wacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price okhona vele ahayi kakhulu. Kodwa ke isimanga ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama-prizes esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibhondi le ye-USA kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo simanga kuhle kwelakithi. Besicela ukuthi maybe izinto sisazokuba ngcono kodwa sesifone izinto ziba wese ungangena emashop izinto ziyakhwela cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba ye-fuel bakithi isithwali senzima kathesi imbona bathi izakhwela ingakakhweli kathesi sigadanzima imjova Ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomjovo idizili engekho emagarajini. Lalapha kakhwezi khonapha sibhadala ama-75 cents. Bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza laleyo mjova ngoba ibhajethi ithi sikhweza izakhweza ifuel. Phezu kwakhonokho lezi ezepetrol vele zibe zingahambi. Zigcwele emagarajini lapha kulalutho ludwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe imota ziyafika amachumi amabili amathathu zilayinile khonapho. Kodwa okusimangalisayo sizwa yena uhulumende esithi fuel situation under control. Ikukontroli yiphi kathi izimota zilayinile? Thina sikatanzima imjova le. Kathe sesize siphangise ukuya endlini sesisaba ukuthi ungaphuza uyathola umjova usukhwelile. Maye ungaba impilo upho khonapho. Kathe sibathi hayi kakhweli ifuel. Pho mzwana sebeyikhwezile-ke nge-6% zabo lezo abakhuluma ngazo. Bathi sisenze njani thina? Imiholo ayikhwelanga. Laleyo mbonasi ade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye bathi abasasiniki.
Intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithewa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo ehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBhilithani leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBhilithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo lweBrexit.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokine.
Ukuhlelo waza Friday namuhla sihamba leqembu lesicathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi inkubalo. Untungameli inkomo weStudio 7 usiphalo ludaba.
Leli lidlalade le ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilithomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe sprang up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukanya Wezwe, we do Iscatamiya music and dance, fused with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love, and unity to the world through vocal. The group released the first album in 2015, titled Milindele Umalinde. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina i-award yeSky's Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Se lomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe inkosi Madihwa. Limi njani iqembu lakho Madihwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo Mayibongwe inkosi Madihwa. Libe lo hloniphani Madihwa. Libe lo lungani khanye. Libe lo mpendulo khanye. Libe lo qhubekani Mabhena. Ignatius Dube kanye lo mbekezeli Nkomo.
Kuyini kahle kahle okwenzela khetha ukuhlabela isicathamiya?
Okwenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya. Endaweni yakithi lapha eKhezi bekwande kakhulu ukuthi kubuye amaqembu acula isicathamiya. Sisafunda sisasesikolweni. Sakuthanda lokhuyana kwabakhona enhlizweni lathi kwaze kwafike kuthini no lomculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi umculo wasekhaya akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kubafoti belwenza sisafunda lathi
kukhona lo mntonye nyenyezayo uyanyenyeza ezindlebeni sam
uthi
uthi ashona inhloni Hupu buntu umu Ashona pa masiwe sisu
Uti nyena
Uti ashona pinfani Hupu buntu umu
Lege ngeti aguna ndaba
Hupu bimienzega Betakse nandaba Umuntu tathe spama tubula umuntu ambula le
Hayibo
Abishum namalanga umthone phandle nje Kungabe intaba sandutho nje Ikhethe dale ya 1947 Ife moringane mane na 16 years
Kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami Ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kaMasikandi wakwele South Africa uDr. Buselaphi Litholakala ngapi idlalade madihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +263 735 296 000 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kuFacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address xa uthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vapuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Safasashi abasale chinjenze uyasenze kitina abantu abashana uyasenze la Safasashi abasale chinjenze uyasenze
Safasashi
kitina abantu abashana uyasenze la Safasashi abasale chinjenze uyasenze Kitina batabashana kuyasenze la Safasashi abasalize kuyasenze la Kitina batabashana kuyasenze la Safasashi abasalize kuyasenze la Kitina batabashana kuyasenze la Safasashi abasalize kuyasenze Kitina batabasha kuyasenze la Safasashi abasalize Uma sifasi bantwana kanje Libu pisasa lomhlaba Uma sifasi abasalize tu Lebo pisa sala lomhlaba Uma sifasi bantwana kanje Lebo pisa sala lomhlaba Uma sifasi shiya basali bethu Lebo pisa sala lomhlaba Ukhulu khulu osamhlaba Sifasi belenje
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlalade lalo elitsha lesihloko elithi inkubalo ebesilethulelwa ngontungameli Nkomo weStudio 7. Hayi ke lisigqibela uhlelo lwethu kungolesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.